Endabeni zethu lamhlanje kungolesithathu Nhlangula 27, 2018 lilo Praxitus Jeremiah. Abebandla ele MDCT baba lesikhumbuzo sababulawa ngesikhathi sokuhlukuluzwa okwabangelwa ludlakela olwaqhamuka ngaphambilini langemuva kokhetho lukamongameli ngomnyaka ka-2008. Lapho umkhokheli wabo umnumzana Morgan Tsvangirai wanqoba owayengumongameli Robert Mugabe, kodwa kwathiwa kanqobanga ngesilinganiso esisemthethweni ukuthi athathe intambo zombuso. Ngakho-ke lwaseluphindwa ukhetho kwaba le-presidential runoff. Ikomiti ebona ngobudlelwane bemelika lamanye amazwe omhlaba eyedalele Senate yamukele inguquko emthethweni wezijeziso zenotho oweZimbabwe Democracy and Economic Recovery Act oka-2001 oweZidera, elakho ukukhipha lezo zijeziso nxa uhulumende weZimbabwe angaqhuba ukhetho olukhululekileyo. Lamhlanje inhlanganiso ye-SRC elwela amalungelo abantu ibambene lamapholisa e-ZRP Homicide Section baqhuba umhlangano labantu abaphila ngokuthengisa ucansi bebakhuthaza ngokuziphatha kahle ngesikhathi ilizwe lilungiselela ukhetho langelanga lokhetho ezweni. Uhlelo lapho isikhangela khona ngembali yalabo abancintisa esikhundleni sokudinga umongameli welizwe. Namhlanje sikhangela imbali kamnumzana Nelson Chamisa, umkhokheli we-MDCT ozancintisa emele umanyano we-MDC Alliance. Kwezemidlalo, abalandeli bomdlalo wenguqu bakhala ngokuthi amaqembo amele izwekazi lase-Afrika kumncintiswano womdlalo wezizwe zomhlaba ayaqelibezelwa ngabonompembe. Ku-Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esezihlala emazweni olwe-Diaspora Forum, sikhangela okwenzakala kwezombusazwe eZimbabwe kulungiselelwa ukhetho lukamhla ka-13 Ntulikazi. Thumelani imeyili yezeleni ku-WhatsApp kunombolo ezithi 0012024650318 kumbe enkundleni yebulenjini yokukhulumisana lokuzilibazisa ekhasini lethu ele-VOA Ndebele. Lingakhuthwa yilezi ndaba lezinye ku-Studio 7 ngo-7:30 ntambama lango-6:30 ekuseni kusasa kumagagasi athi 909 AM, 4930, 15580 laku-6080 kHz ku-shortwave. Lingakhohlwa ukuthi siku-WhatsApp laku-Facebook ku-VOA Ndebele.